Ngiyabonga msakazi. Hayi, into eyenzakalayo e-South Arabia inhle kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi sebelahlekelwe ngabantu abaningi and impilo is no longer making any sense ngoba sokule stalemate ongathiwa akula muntu ogaina anything okwakathesi sokuphongubhidliza nje okwe-infrastructure lani lani. So ukuhamba kukaNumzana Marco Rubio e-South Arabia is a very welcome situation ngoba siyakwazi ukuthi i-Ukraine and i-Russia they've been going at it for 3 years kathesi and sokumele kube le-ceasefire for everybody to be at peace ngoba siyakwazi ukuthi ingaqhubeka leyo mpi kungathiwa iza involve i-Europe and everybody else. So kathesi kumele kube le-nkulumo zona lezi ezokubona ukuthi hayi bangazwisisana yini.
Lapho okuthiwa bafuna ukubona ukuthi ele Ukraine linganikeza lokho okuthiwa ngama material concessions ku Russia ukuthi kuphele le impi, singathi kuyini okufanele ele Ukraine likunikeze lapha kumbe likwenze, njalo ngombono wakho ubona kuqondile yini?
Into e-Russia ukuthi bakhuluma besithi ama-Ukrainians kumele babe accommodating ngendaba ze-material resources ukuthi banike i-Russia, hayi lokho yikho kungathiwa kuzahlupha ngoba siyakwazi ukuthi vele i-Ukraine iclaima i-sovereignty yayo from the 1991 Minsk accord le the Minsk accord yokuqala and the Minsk accord yesibili. So khonapho kungathiwa kuzaba le nkinga but we are hoping for the best. Siyakwazi ukuthi umnumzala Zelensky ukhuluma esithi yena i-Russia is the aggressor. So khonapho ngathiwa yikho ngathiwa kule division but hayi into encinci le ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day bafuna labo ukuba in a position to come back and become the producer of i-wheat for the whole world lama agricultural produce lokunikeza abantu amathuba go to their colleges obabekuyenza before the war. So hayi siyayamukela leyo step yenziwe nguMarco Rubio lama-Ukrainians ukuthi babone ukuthi i-Russia layo izayeza yini with sensible concessions at the table. Hopefully khathesi bazabuya le an answer to solve this situation. Ngiyabonga.